Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eli constitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba walile namhla utholisa udaba lwebandla leMDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadwetshwa nyakenye iZimbabwe Electoral Commission.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
EleZimbabwe lithi sokule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lilakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota yadwetshwa nyakenye iZimbabwe Electoral Commission kube sokumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa uthe bakubone kulungile ukuba bashiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. UMalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSikhwica Mfundo Lovemore Maduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho, bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
UMaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report, naleso sizathu sizabuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo, ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale eliphezulu le constitutional court elive lawamandla ukuthi liphe isinqomo phezulu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale lephalamende, amakhansili lomongameli. Ubefuna ukuba iZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo, idale leli lingakathathi isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elilela ilungelo loluntu uMnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba uBhamu njengegqwetha bekumele azimele. UBhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho luzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likaBhamu uMnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukaBhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
appointed himself as an expert basically was meant to appear himself and not to be legally represented.
Kumalaba labanye bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamaqwetha.
Komunye udaba umlobolo Dumo uSitsidangaremba namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idale le-High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo liza kwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembwa uMnumzana Harrison Nkomo utshele intatheli izindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembwa wayevele ngelacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ele Zimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide lisebhanga elikhulule lizwe. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcwethi ezizimeleyo zithi lokhu akusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane lohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxele uMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide, le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyana. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqoqo ye, kusuba ukuthi ubhethe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali yephepha kodwa iselulenjini. So now so you are in token elibambanele digital currency. Vele kuya campaign awutsho lutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esisekelwa igolide, kuyakwenza imali i-token yakhona yona iyi-token ngokwayo esisekelwa igolide njengephepha, njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isisekelwe igolide, kungathi vele kungavele bengasinike isisekelwe i-bitcoin. So ikufaka isithwala ethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe laleli legolide elinene kayibambanga kayisekele imali eyephepha legolide, akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abasebelenjini abale inthanethi. Thina inthanethi yethu abantu abaningi lapha elizweni futhi abala inthanethi ye-digital currency. Lokho yikudala ngabantu zokuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani
kona? Right. Singaze sinanzelele sokuhambelana le e-cash. Anti kulabo e-cash, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction, imsika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Connect kumbe yini, ngiyatransfera nje imali engiyabe ngiyilayo isiphala sami sebhenki, ku-bank account yami yiyo ngiyihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-EcoCash kumbe ngiyatransfera imali yami esebhenki. Le-gold bag le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngilithethe, ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kushuthi ngiyabe ngiyothenga i-token leyana anje ugqiba kushouthi ngiyahamba ngiyothenga i-token, i-token yakhona se ngiyi-transfera se ngiyifaka ku-gold bag i-currency. Abantu vele sigabala i-internet.
UMnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuba eleZimbabwe lizadlelana ngcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBhilithane lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. UMnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abrahama Kabasa e-National Heroes Acre. Uthele njalo intatheli zindaba isanda kuvela kwele Bhilitane ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli ye-Commonwealth. Elizimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. Umnumzana Joseph Juma okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi umnanga kwa uyishaye ekhaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibe labo le-Britain sukela kusiba le ndaba ele reform ngo 2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukuncusana. Ngiyazibuza kathesi ukubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besiza nxuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III and impendulo iba lula ukuthi na besingeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena obaba umnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukukhuluma umnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kwanyangazana i-Commonwealth layithe lungisa okumele ukulungisa kwezethu iZimbabwe kuyele ku-Commonwealth njalo lele-Bhilitane lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Ukhuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe lamanye amazwe. Sikhuluma kakhulu nge-Britain njengoba ngishilo bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona e-Britain nge-Republic le eyadlulayo ekababa umga.
Umnumzana Joseph Juma ukudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-Citizens Coalition for Change othi umnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukababa uMnangagwa eBhilitane akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Singasikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Africa khona ngale Britain ukufake emgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi beqoqisane njengeBritain leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi okumele kulingisiswe inqasikhangelana lama-political reforms njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBhilitane ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo ukuhlukunyezwa kwabantu nqasikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Skala le-conviction eyaphiwa umama uFadzai Mahere le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala njalo bakufaka agile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBhilitane leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle kukhetho siya kulo lahamba kuhle njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
Unkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivulwe namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongumusa Dube olomntwana ofunda ehlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting loba kazi ukuba khona. Bazasazisa in due course, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe nayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikole sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikole vela zivuma ukuthi umntwana angene engabhadalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka, ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumela owayenze. Lo umntwana akwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezigqanileyo ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe COVID-19.
Ingozi kade sikhangelene layo ilethwa umkhuhlane we COVID singani nganeno okusiphalathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo ngamahlanu, okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele, labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda koBulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi, okwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle, sibila zange sibe lodubo, and lesikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali side singakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi, bazingele ukuthi sibule abantwana esikolweni kuli term. Akufanani ndakwezinye indawo bathi baxoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga, kodwa athesi hayi bazingenele sibili ukuthi.
Unobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisani Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhumisana umlotha. Abamele uhulumende wakwele-Sudan nabakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele-Saudi Arabia lapha bakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza. Kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isikhwicamfundo uDokotela Joichi Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphila lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe yimpilo.
Lokhu yikho okwenza salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo we-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for
iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labelungu.
Uthi umehluko okhona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yatinayo is not just a sunscreen or just a lotion. Asikuthi mshonga. And a mshonga
of lotion le ayisiyo lotion nje kuphela, kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kusaba zelanga.
Isikhwicamfundo ekolitshini elikhulu le-Yunivesithi yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifapa uthi kuyajabulisa ukuba sesile magcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what
They're actually importing from
other. Imithi yonke le isikhona kuleli. Besisenza imarket testing okwamanje. Sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fungai Pacha olesimo sealbinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje. Njalo iningi labo bengelami imisebenzi kusiya ngenkitha bechave abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamashumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kulabantu abafike kunkulungwane ezingedlula ezingamashumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 elesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okulabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakele ke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usadulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuthiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazungu bami emabhawa noma emagrosa lapha banatha khona utshwala noma amadrink. Hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngiyadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifake ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye waze wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuthiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasisela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokuswelakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda imganu, siwoda amajirafu, siwadweba, siwapolisha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudwani labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali. So angila plan ukuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi i-government phakathi kwe-business zingangenela ukuthi sithole ukuphila kahle. Lezi zinto esizidingisayo ngezingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe, sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla etshiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa alutshwana kabuyika ngaku njengakudala kathesi hayi kulutshwana kwesinye isikhathi bayabuya kwesinye isikhathi kababuyi kwesinye isikhathi hayi siyabathola dathi siyazuza khonokho esiphila ngakho lokuthi ungazuza ukuyimandla nani khonokho uyakwanisa ukuhambisa ngaphi esikolo yobhadale abazukulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende igqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola amachumi amabili amadola emelika ukufika ngenyanga.
So besikhangelela ukuthi ungwe singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise ukuexporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imarket engcono than lapha kithi ezini.
Ogajwa leZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lweCOVID-19 luqhamuka inani lezethekeli lehla okuphezu kwamashumi ayisikhombisa ekhulwini 70% njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yemisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogatsha lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Ngiyaxolele bafo wethu kambela mingumculi angikhuli legoma ngikhuli lekwayito bonikulu umculo wakuthala
ukukhuluma lithokazi igama lokuzalwa ngithwele Phiri ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lomandlela osikhobokhobo umandlela osikhobokhobo ngihlalela ngo-2017 mina bengivele ngu-Victrice yaqoba ngisebenza lo-Desire. Kukanti-ke vele emveni ngale I was working with ombongeni ngema kutheatre emakhosi labo Quantum Mhlanga yebankuruma kutheatre. From there bengise intombini zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back ngo-2014 from Canada.
Kodwa bantwana masuthenga isiqhobo esishe sidala silaba
sicula imbube
from the street slipping voices of
sicula bantwana bancane
you are taken back to the world of our forefathers
to the anomaly bali
and the wonderful
yes
sicula imbube siko lakhe the music that originates from our forefathers and generation to generation it is still passed the on imbube the acapella music that has people dance and listen to during ceremony and in the city amongst their being yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Zelapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or heckles of life or any form of obstacles.
Maravini Foot as a picking vocalist. Kates, I'm working with umadlala sikhobokhobo indoda yehloka kukanti-ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa i-Gristas ijongosi ngihlabela isicathamiya kodwa-ke andisoze ngihlabela isicathamiya soda iwill also record ezinye izingoma o-afro jazz labo jazz ngokwabo labo lezi tread
I'm
a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Ngiyashiyafutha amamangu ngoma-traditional drums, lamawosho, lamawoso. Eish, ngiphose ngi-all-round, I can do wonke as long as we act. Let me do something for you. Just a small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona kona kona. Every time we do sin, we look sideways and all round, but we always forget to look up because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando, I mean Rubo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, loke ngutitibele phiri phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa kulife talk namhla ke sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. singagqibeki sike sizwe ekade silazo lamhlanje umthondondaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa ngumthembo sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.